Ikhansile ledolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansile ledolobho lakoBulawayo uNkosazana Bonyiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema li-decommissioniwe with effect from Saturday u-8 June 2019 ku-dam level engu-4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu-5 out of 6 lawa esasiwasebenzise. Sisele leLowancema, uMzingwane, iNsiza, Mchabezi, le-Inyankuni. Okwanamhlanje kuyi-Tuesday 11 June 2019, i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
UNkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo thanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-watersheding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona yikuthi i-dam lethu Aphancema bese liku-4.04%. Okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from idam lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megalitres of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabhohola aseNyama Yendlovu.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosazana Soneni Nyoni ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasihlala emakhandeni amanzi ayahamba njengangiba ngikhuluma nje ahambe izolo ekuseni ngabo-8 aze uya kusasa ngolwesithathu ngabo-8 futhi. So ayi indaba yamanzi le iyahlupha kakhulu. Asazi ukuthi usizo lwakhona sizaze siluthole nini. Njalo ngizwa ngathi uthiwa uNcema angazi ukuthi baza kuhambisa njani okuyindaba kwakhona, kodwa hayi silodubo olwamanzi sibi lezibhorane akulazibhorane. Lapho engikhona vela kulazibhorane, izibhorane safa nokuthi bazosilungisisa ababuyi ukuzosilungisisa. So hayi sisebunzimeni ngamanzi.
Ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angama-24 edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili. Kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa eleLowancema, uMzingwane, iNsiza, iMchabezi le-Inyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngoBulawayo njalo okwalamuhla ebekusilinganiso esiphezu kwama-50 ekhulwini. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.